ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Emsakazweni we Studio 7 nomvulo ebusweni mhlaka 26 kuLwezi ukholongo lwesibili 2019 kuLwezi. Igama lami ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabhutha ambalwa edlula ikhulu iningi lawo liseHarare asevaliwe iziphathamandla zikahulumende ngoba itholakale esebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uZulu.
Laba abazingezempilo bayasho nje ukuthi umuthi wokugcina isidumbu ngeke ungene esiswini somuntu uyeke ukulimaza umuntu, ngeke uyeke ukulimaza ingqondo, ngeke uyeke ukulimaza amaphaphu, ngeke uyeke ukulimaza izinso kanjalo. Izitho zomzimba ziyalimala njengoba vele kakwenzelanga ukudliwa, kuyikhemikhali.
Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali lilokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula entsha ebalisa i-$5 ne-$2 yephepha kanye ne-$2 yamatshe eyama-bond notes.
Ngafika kule ndwendwe ezesabekayo, abantu bahlezi phansi batshela ukuthi imali ayikabi khona, abanye bathengisa ukuthi bazathiwa ama-$50 ngelanga, belethi bona banika 200 angikwazi anikwa sikhathi khani ngoba ngithengisika mina kwathiwa hhayi ngangcono ukuye kusasa. So udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili kaloku akupheli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Omunye wabasekeli bakamongameli Mnangagwa Mnumzana Constantino Chiwenga ubikwa eseqalisile umsebenzi njalo ephatheke emhlanganweni wayizolo oqhutshwa ngemvulo yonke owe-Monday briefing oholwa ngumongameli Mnangagwa. Amabhutha ambalwa edlula ikhulu iningi lawo liseHarare asevaliwe iziphathamandla zikahulumende ngoba itholakale esebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uZulu. Amabhutha la abikwa esebenzisa umuthi othiwa yi-formalin osetshenziswa emamocha agcina izidumbu. Uthelwe enyameni ukuthi ingonakali ngenxa yokusilela kwamandla amagetsi asetshenziswa ukuqandisa izidumbu ukuthi zingonakali. Kodwa abezempilakahle bathi umuthi lo ulakho ukugulisa abantu ungadliwa okwesikhathi eside. Ingcwethi zempilakahle zithi umuntu engathenga inyama ebone ingahlalwa impokane yisibonelo sokuba iyabe ithelwele umuthi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, kulobu bobukhono sebusenzakala phakathi kwelizwe obokugcina inyama njengesidumbu ukuze ingonakali idlulele phambili isetshenziswe insuku ngensuku ezilandelayo. Lokho kubangwa ukuthi sekuswelakala amandla kagesi elizweni sekuze kuletha abantu ukuthi benze into egange ngendlela eyisimangaliso. Kodwa-ke asingeke sibasole bebodwa laphana singakhangelanga imbangela, impande zalokho kungumbuso ongamanga kahle othetha amandla kagesi wenza ukuthi abantu baze baphile ngayo nale ndlela asebephila ngayo.
Khona selikelezwa na ukubana abantu abadla inyama elemithi yona le balimali okunganani?
Asikahlangani lo muntu yena ngokwakhe esingathi usevele esibhedlela sebuyahlolwa ukuthi kungabe kunjani, kodwa laba abazingezempilo bayatsho nje ukuthi into eyokugcina isidumbu, umuthi wokugcina isidumbu ngeke ungene esiswini somuntu uyeke ukulimaza umuntu, ngeke uyeke ukulimaza ingqondo, ngeke uyeke ukulimaza amaphaphu, ngeke uyeke ukulimaza isibindi, izinso kanjalo. Izitho zomzimba ziyalimala ngezinto ezinjengoba vele kakwenzelanga ukudliwa, kuyikhemikhali, ngokunjalo kuyalimaza. Kusho ukuthi abantu abaningi bazaba nemikhuhlane ekhona okwamanje kusenzeka beqeda ukudla, kumbe eza kuza phambili le kulokhu kusidla kancane kancane okunjalo empilweni zabo.
Wona khona yini amabhutha eselizwile ukuthi asevaliwe ngodaba lona lolu ngoba sizwa kuthiwa eHarare asemaningi kakhulu?
Ye, bayakhuluma ukuthi liyana ibhutha iphiwe inotice, kodwa bayakuphika bona laba bamabhutha bathi hayi azange senze into enjengaleyo. Uhulumende wethu inkinga yakhe usebenza kusensitha akavezi izinto ngokusobala ukuthi ayinansi ingozi ngokuba uyakwazi ukuthi nxa ekhuluma ngalokho abantu bazakhomba ngakuye bathi bona hayi wena ngoba ngesona lesi simo ukuthi abantu bazibenza izinto ezigangeka ngaka kodwa ke nxa bevinjelwa ukuthi bangathengise abantu abanjalo kuyabe kwenza into eqondileyo ngokomthetho ngokuba into esikhangelayo yingozi esebantwini abasuka bayethenga inyama akula mehluko lokuthi umuntu akuthengisele inyama yenja kumbe edonki kumbe ehashi akuthengisele sithi ngenkomo kumbe ngembuzi umuntu onjalo uyabe sona kakhulu okufanele ukuthi ajeziswe ngokomthetho kunjalo labantu abagcina imali besondla inyama ngokusebenzisa imali yokugcina imithi yokugcina izidumbu benza into egange kakhulu okungafanelanga yamukeleke yikuthi zibe silohulumende oqinileyo ucindezeleni kodwa obuthakathaka nxa kusize ekuvikeleni abantu namalungelo abo.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali lulokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula imali entsha ebalisa i-$5 le-$2 yephepha kanye le-$2 yamatshe yama-bond notes. Kodwa yena uhulumende ubikwa isithi uhlelo lwemali entsha lukhangelelwe ukusebenza njalo useza kwethula imali efanayo elesilinganiso esiphezulu. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association uthi iningi lezakhamizi lilokhu lingakayibambi ngezalo izandla limali.
Akulalito solujinjile ngokufakwa kwemali entsha ngoba kade sesikhuluma nje mina ngokwambile kanti ngayiboni njalo ngahamba emabhange ngafika emabhange kwiviki elisanda kuphela ngafika kule ndwendwe ezesabekayo abantu bahlezi phansi batshela ukuthi imali kayikabi khona abanye bathengisa ukuthi bazaphiwa ama-$50 ngelanga ebhanga lapho engingafika khona belethi bona banika 200 kodwa ngananzela ukuthi vele amanamba akhona akhanya anile kuseni angikwazi anikwa sikhathi ngani ngoba ngithengisika mina kwathiwa hhayi ngangcono ubuye kusasa so udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili kaloku apheli ngoba ungafika lezitolo lapha ngengafika kobo-complex bonkulumane lapha ama-price abo avele price elabili kule price ye-cash iyalichiphile iyakungela i-cash yakhona kuzosuka le price ye-swipe nde i-cocash iyabi phezulu mhlawumbe mhlawumbe faka umzekelo izokunto enjengempuphi i-10 kg ngithe ngibuza bathi 10 kg bayithengisa $60-something ngithe sithi ngiyakuyikhokhesha bathi hayi ikhokhesha sokuyi-$80-something so ngokunjalo ke ihlupho lolwalo lwemali lasivesi lalo kalukaphele engakwaziyo ukuthi imali abayiphrintileyo intuthwana kumba imali abayiphrintileyo iphumile futhi njengoba sasize kuthiwa besike seza kuthiwa amanye amabhanga amabili kade qanjiwe laphana abesetshalisile vele ukukhipha imali yakho ukuthi iyalikhishwa mbani siyangaphi yile singakwaziyo kodwa ngalesi ngikhuluma nje uhlupho lwemali lokhu luqhubekela phambili ngoba abantu baluthwana bayibambile imali yangkhona ngoba abaningi lokubekela amabhenki bathana emabhenki bengayitholi ngumehluko wakhona afika unanzelele ngoba lokhu kuqhubekela phambili kusilela kwemali
kulabo abathengisa phandle ama-vendors lalabo nje abalemali enilutshwana iyabonakala yini imali yona le
singazi kulabo abathengisa ezitaladeni ngoba bona bahlala edolobheni kodwa ke thina kithi esiyabe sifuna ukuthi siyethatha amaholo ethu asikayiboni ndingawuthe wabale lakhe uyathola mhlawumbe i-$2 bond liyana kathi i-coin yambona abanye bewathwele nje abantu ababevukele khona bewathwele ngamasaka laphana benikwa ama-$50 ona laba abalelakhi njalo banikwa ama-$200 kodwa i-$5 le-$2 inothi sibili ukuthi ungabona umuntu ephonga uthulayo hhayi kawukavani khayani ukuthi kulama-cadilezi akwazi abathola impentsheni umuntu yabe esuke emaphandleni ezothola impentsheni yakhe abesephiwa mhlawumbe i-$50 khona khona kaunedi ngalutho ngoba uyabe gade nge-$5 esuke endlini aphinda abuyele futhi endlini sokuyi-$10 uyabe vele landa malini andedelovide bathela vele bengathola ngalutho nxa ukuthi imali kayitholakali ngoba amabhanga amaningi afaka ku-$50 nxa uthe waba lenhlanhla njengoba ngishilo ayadlula ku-$200 but mali utshwala anika $200 ngize ibhange elilodwa elinika $200 amanye abavele nika ama-$50 so udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili ngoba abantu lokhu mali ukuthi basebenzisa i-swipe kumbe i-ecocash ukuthenga imali zabo ziyadliwa ngoba uyakudliwa nge-almost $20 or $30 phezulu emali kade vele umele injani uyibhatale.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ephethulo lokhuyana phose ngamaviki wonke kathezi, le ntengo yempahla iqonga njalo yini kumbe akuhambelani?
Intengo yempahla ngisenginanzela ngolwesihlanu ngangena abantungxakabisa ukuthi ngena edorobheni yobecalisile vele kutshintsha ama-prizes, okutshengise ukuthi intengo yempahla isingaphezulu kokutshintsha kwentengo yephethulo. Iphethulo iyabikhwela ngabo 16-15 cents kusake bo-20 cents kusanga ukuthi umuntu ungaziwe lizwe, ngoba ungakunanzela ngapha kuphathi yelizwe le-western side i-petrol rate iyadula ngenxa yokuthi wafaka umthethelwana ukuthi iyabikhwela kusiya ngokuthi isuke ngaphi siya ngaphi. Ngahamba ibo Harare ngani petrol yabe ibo $16, ngafika ngapha ibo Bulawayo iyabe 17 kulanda ama-$18 ngenxa yokuthi bazofaka imali yami yoku-transport fuel. So khonoko kwenza ukuthi izinto zethu ngapha ku-western side lentshona la ngalelizwe zidule. Okungaka ngokuthi ma-petrol ayikhwela le ntengo ngale ma-shops lawo banjani bayakhweza, njengoba ngisithi ukuthi ngolwesihlanu beyevele bekhweza izinto zikhwelile sibili, angazi bebecabangela ukuthi abantu bazathola ama-bonus bekuyini, kodwa sezigqadile izinto okunye ongazayo kubonakala.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobha lakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association, sixoxelaye ekhonale kwaBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi usemisile okwesikhatshana imithelo kanye lamalayisensi omumbu, impuphu leflawa ukwenzela ukuthi ukudla kutholakale lula ngesikhathi ukuswelakala kwezulu sokudala isimo esibi. Lokhu kutsho ukuthi abantu abazimeleyo kanye labamabhizinisi bengawoda lokhu ukudla kwamanye amazwe bengadingi imvumo yamaphemithi. Uhulumende uthi uzakwethula uhlelo lolu oluzancedisa ekwehlisweni intengo yeflawa yokupheka isinkwa lempuphu njengalokhu okwathenjiswa kubhajethi. Omunye wabasekeli bakamongameli Mnangagwa, umnumzana Constantino Chiwenga, ofike elizweni ngomgqibelo evela kwelatshwa iChina okwenyanga ezine, ubikwa esesilile njalo useqalisile ukusebenza. Umnumzana Chiwenga ubikwa iphatheke emhlanganweni wayizolo oqhutshwa ngemvulo yonke owe-Monday briefing oholwa ngumongameli Mnangagwa. Intatheli zindaba zephephandaba le-The Herald zithi uphinde waxoxa ngenhlelo zakhe zokulima njalo ubebukeka ethokozile kakhulu njalo ethe khwatshu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani emsakazweni we-Studio 7 ngabalaleli. Yayi Zimbabwe sibhukutheke yaziyawa ngeqolo. Abaniwe ngesisu bizobambelela ngezandla ivuvu. Yonke into i-up down ayikho into ebambekayo. Sebambekayo kushaya kwabantu kuphela. Nazi izinto ziyakhuphuka imihla yamalanga uPresident Thuli, into yaziyo kuxotha odokotela lokuguqula amagama ezarada, loba kuthiwa ini akuladloze kagida lazidakazela leli yilo. Nanku amaqhawe ashona obeshiwa nkomo, azange bathiya bevazi izithombe zabo, zabazelwa ngabantu ngenxa yezenzo zakhe ewazenzayo emphakathini ezinhle. Kungakho bamenzela isithombe sokuthi bamkhumbule ngaye. Yena bubona ithi angeke bemenzelele konke konke lokho ngenxa yezenzo zakhe ezinhle.
Basakazi bethu, siyabonga kakhulu ngomsebenzi lowo mpangazi Bayhaloni. Bethi vele sithukuthele ngaphakathi ngamabhakani abhalwe Robert Mugabe. Pho lo owangezelela engezelele libizo, ibizo leqhawe nxalanifile kumbe liyaphila. Umgwaqo ngoba usinika ibizo lakhe ngelokukhumbuza, izikhumbuzo zokuthi lozazalwa athole leyo bizo. Nxa kungaphawu umgwaqo lomuRobert Mugabe, wenzani uRobert Mugabe koBulawayo? Umnakakho wenzeni koBulawayo? Buza kwenzani empilweni yakhe koBulawayo? Ngizwa ubuhlungu kakhulu, ngikhala ihlwe lodwa njengomthakathi. Bathiya abantu be-NBC kathi bafuna sikhulume ngemgwaqo olokhuzeni osoloboni bangcono lanxa kuthi wayebizwe lesitha. Kuyisikhumbuzo sokuthi usoloboni nguye owacenta lowo mgwaqo. Omsikabenzeni nxakuthi malunga lapho elokishini ayehlala khona kunganika umgwaqo othize kumbe odlula endlini yakhe eyindlu yakhe, kuzabe isikhumbuzo ukuthi usidimalunga ayehlala lapho abone lo mgwaqo lowo ubhalwe ngebizo lakhe negama lakhe. ezulu ungathatha uJohn Landa uyomfaka eHabana umfakele ukuthi kutheni wenzani khona ukuthatha uyomfaka emtaro umfakele into wenzani khona uyisikhumbuzo sayo umgoqo lana bazama ukuthi singakhohlwa ezizukulwane zethu zikwazi ukuthi isitha samaNdebele esikhulu naso sibhule emgwasulalo omgwaqo usikhumbuzane ngegama lakhe lisemgwaqweni lawo mabizo singawavumeli vele engahlali emlonyeni wethu ngenxa bengasehlula ukuthi azahlale khona kodwa sivele singayizwi imigqobo le kwangcono sihlale kungokusikusavile labo abangakithi igcekele lebhola liyanikwa lowo muntu kumbe ngulukhawuthi kumbe ngujabengwa khangelani i-South Africa akakugqoli nje lamabizo kanti thina kujahweni nemigwaqo ngoba kuzama ukuthi lalalaza libe ngule kade ngasozalisela kibizo lodwa lapha yikho faka amanye amabizo amalutshwane ukuthi silibale esibona ngale yasinceda asoncedo lokhu ukuthi imigqoqo amabizo izinto ezenza ukuthi impethu ingena ngesikhawu mathi laba singenile basingene emadolini sixega amadola enxeyabo lokhu bebisa amagama abo ukuthi sizowathini sizowakhoza ngemva kokusibulala hhatshi bantu bakithi ngiyabonga
phela njani bantu bakamthwakazi mthwakazi omuhle ngikhuluma lo maluphahla mina endabeni leyi eka Vice President uChibengwa ukuthi yebuyile eZimbabwe wasebuye ngazukuthi ubuyile mina ngiyabona ukuthi kuqakatheke ngani kanti anti umuntu vele maye buye uyaziwa imuli yakhe ukuthi uyabuye asikho cala lokuyana langokuthi uthiwa bahluphana lo ongameli wasekithi waseZimbabwe mina vele lokhu vele nje kuyafanana ngoba labana abantu vele into eyi-one ngaze sithi kumbe abahluphana kumbe njani bayakwazi ukuthi bayenzani this one I don't think ukuthi vele kudingeka thina kulokhu thina esikudingayo ukuthi kulungiswe ilizwe lakithi izinto zilungise umkhono omube uphakame abantu benelise ukuthola ukudla abantu bayalamba bayalamba abantu laba abantu bakithi abafundi babe belokhu besifa endlala belokhu esithi ZANPF ZANPF befela khona kuZANPF lapho belamba bephathwa nzima hayi angazi ukuthi kuhamba njani shu kumbe yabaloyizana
mina nginesimanga sokuthi kanti umkhosi omkhulu kangaka owe-MRP umthwakazi dibala inyuzi imihla amalanga usuku lemini kodwa bese kubonakala sokuyikuthi ma kusenziwa umthwakazi alisabali inyuzi lokhala kungicacela ngenye indlela yokuthi kusho ukuthi lisebenzisana ingxenye yenu lisebenzisana nezani okuthiwa kuthiwe hhayi lingaze kwakhutshwa into ekhulunywe ngumthwakazi kungenjalo ngakuthiwa kukhulunywe kunyuzi ngoba inyuzi zilalelwa umhlaba wonke sesikulalela sesikuzwa kungama-audio kodwa kudle nto okuthiwa ngu-studio 7 ongakhetha udlela ake kulungiswe khona phani
Msakazi mina bengicela ungisize lapha ngifuna umculo kaNqobile Malinga lo utholakala kuphi mina ngiseGoli eMorning Side
yebo ke sibonge amazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyeneliswa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 kumlaleli ke obekhuluma ngokwemthwakazi asaqedisisanga ukuthi utsho kuphi njengoba siyake sizame ukukhuluma labo siyake sikhulume labo kulo umsakazo njalo odinga umculo kaNqobile Malinga ngabona ilwane esutshaya izolo othi Highlanders siza kudingela kuhle ukuthi ungawuthola ngaphi sikubhalele umbiko lapha kunamba zakho ze WhatsApp ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abahlali bedolobheni leBeni eDRC abakade besonde begane unwabu bachise iholu yaleyo ndawo izolo kulandela ukubhubha kwabantu abayishiya kalombili okucatshangelwa ukuthi babulewe ngabahlamuki. Basuke lapho balubhekisa enkambeni yomanyano we-United Nations njalo bathi bafuna abalondoloza ukuthula kulumanyano begoduke ngoba sebehlulekile ukuvikela abantu ekuhlaselweni ngabahlamuki. Idolobho le-Beni lihlaselwe njalo ngumkhuhlane we-Ebola. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bakahulumende we-Iran zithe gwaqa edolobheni le-Tehran zisethesa elemelika lamanye amazwe icala lokubangela ukuthi abantu betshengisele besola uhulumende njengalokhu okwenzakalayo kulelo lizwe. Abasekeli laba batshise amafulegi e-Israel ne-Bhilithani. Basole ele-Saudi Arabia besithi lalo lixhasana lamazwe la ukutshotshozela abantu kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ephethulo. Namuhla kwesiphathelane lelemelika sixoxa nonkosazana Sibusisi Dube osedolobheni le-Minnesota okuhlelo lwe-International Humphrey Fellowship emele iZimbabwe. Unkosazana Dube ongumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe usichathisela okuningi ngasekwenzile kulolu hlelo.
Ngiyabonga. Uhlelo lolu luqhubeka kuhle sibili ngoba sengenyanga ezintathu lengesine ngokwe-public policy kukhangelisa ukuthi abantu ama-policies ayenziwayo bayavumelana lawo yini, abantu baya-involve yini, bayangeniswa yini kuhlelo zangkhona nxa ilizwe lisithi kumbe abameli kumbe laba esithi ngama-member of parliament abe-parliamente bephezulu ngale belungisa ama-policies abo. So uhlelo lolu liyasitshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthi uZulu abe phakathi kwalolu hlelo. UZulu abe nguye oqondisa ukuthi uhlelo lolu luhambe kanjani olwe-public olwe-policy making.
Lokhu ubona ingani kuyanceda yini kuyasebenziseka esimeni seZimbabwe?
Ye, kuyasebenziseka. Yikho kuqakathekile ukuthi abantu befunde okwenzakala kwamanye amazwe bebona ukuthi abanye amazwe bakwenza kanjani ukuthi izinto zabo ziphumelele. Njengoba thina we are sizibiza sithi i-developing country or America ngamazwe athiwa ase-developed. So sifuna lathi ukufika ku-stage kumbe egwalweni abasebekulo in terms of izinto ze-public policy, izinto zabo ze-governance ukuthi bona bahambisa njani kwezombuso welizwe labo kumbe kwezombuso kwama-community abo abaphila kuwo. So kuyancedisa ngoba uyathola ukuthi balama-policies abantu abasakhulayo, balama-policies labo abafazi. Ekwenzeni lawo ama-policies abakwenzi nje bephezulu le bengamalunga e-Congress kumbe abameli belizwe leli. UZulu wonke uyabuzwa kule ndlela ezenziwayo abathi kumbe advocacy lama-consultative meetings abawenzayo. Zambe uxoxisana labantu ukuthi libona kanjani ukuthi singayenza uhlelo lolu luzasinceda njani, kuza kunceda njani ukuthi uthuthuke wena lapho khona wena ku-state okuzo e-Minnesota, wena lapho khona la we-New York kuza kunceda njani. So lathi ngase ngibuyela le sesibuyela elizweni lethu abantu abe-Humphrey Fellowship lifika likhangele ukuthi iZimbabwe ime njani. So ngase lisenza ihlelo lezi zithiwa ngama-policies kumele likhangele biza abantu abamele elibayenze lama-policies libabuze lapho nxa li-craft ama-policies enu. Njengokuthi nxa senza kwabasakhulayo esingama-youth ama-meeting elabeliwayenza kumele kube labameli bama-youth that's in every province. Nxa lisenza kwabafazi kumele kube labameli babafazi abahlala emphakathini nalaba abafazi elibayenze lama-policies.
Usukhangela indlela okufundwa ngayo khona ngapho lempahla esetshenziswayo esingathi ngama resources, ungathi kuyakhanya yini umahluko leZimbabwe ukuthi impahla zakhona ziyatholakala ukufunda kwakhona kwenza kube lula?
Hayi, kuyatshiyana, kuyatshiyana sibili impela ngoba njengakutsho laphana ukuthi leli lizwe selithuthukile kakhulu thina sisasemuva kancane singatsho ngendaba ze technology sisasemuva sibili kancane. So nxa lifundisa izinto lezi lifundiswa ngempahla eziphakemeyo, ama resources akhona aphakeme kakhulu, awafani lawasekhaya esilawo ngale eZimbabwe. Kodwa iZimbabwe ichiyene le Melika, abantu beZimbabwe abakufunayo kuyachiyana lakho kancane lakho eMelika kancane futhi kancane. So ngalezo mpahla esilazo thina eZimbabwe, ngibona ngani singakungafezeka okwenziwa lapha ngesilungu you customize, ukwenza ufanele indawo lapho osebenzela kuyo. Okwenzima ngeke sithathe izinto zeMelika sizihambise eZimbabwe. Kuthiyeni imvelaphi yethu, ama-cultures ethu athiyeni. So impahla esizisebenzisa ngapha ngeziphezulu kakhulu, ukufunda izinto ze-policy, ukufunda izinto ze-public administration, ukufunda about youths, ukufunda about women nje. But lathi impahla esilazo eZimbabwe sihambelana lokuthi uZulu wethu ufunani. Ngoba soze ngiye emakhaya mina ngisebenza ngokwamagagasi internet. Umuntu umfazi osekhaya kumbe umyouth osekhaya phakathi kwesidikidiki senkaya ngeka kuzwisisa okunye kwakhona okwenziwa lapha. But ngingathathe ngifundiswa lapha, ngikucubungule kuhambelani, hayi mbonani kungathuthuka.
Yebo ke lo nkosazana Sibusisiwe Dube okuhlelo lwe-International Humphrey Fellowship, njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe. Sixoxelaye eseMinnesota khonapha eMelika. Kambe uyakuthola ukudla okunjengesitshwala lokunye eMinnesota na unkosazana Dube, njalo iningi elivela eZimbabwe lenzani ngendlela yokuzithokozisa? Uyakhumbula ekhaya na? Sizaqhubeka ngalolu daba kusasa kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Okwamanje-ke ke silalele inzwisa yomculo we-Black Mfolo sibe sithi egwele utshena. Yebo ke singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabhutsha ambalwa adlula ikhulu, iningi lawo liseHarare, asevaliwe iziphathamandla zikahulumente ngoba itholakale isebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uZulu. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali lulokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula imali entsha Injongo kuyikuqeda lolu hlupho. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC.